Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 29 ngoMpimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Osanda ukukhethwa ukuba yisikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Weshme Ncube, umnumzana Joshua Mhambi uthi uzasebenza gadalala langokuthembeka emizameni yokuqinisa leli bandla.
Ngikuthembisa ukusebenzela ihlanganiso lelizwe ngokuthembeka, lilwisa ukuthi ilizwe lethu kube nobubelo, abantu bahlaliseke bakhululeke njalo.
Sizahlaziya eziphathelane lomnotho welizwe.
Siyangena thina imihlangano le IMF, singena imihlangano lalaba lala. Belokho besicebisa into eyi-one esiyehlulekayo ukuthi siyiyenze thina njengeZimbabwe. We should revisit i-World Bill eyama-Stable Seven.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Osanda ukukhethwa ukuba yisikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Weshme Ncube, umnumzana Joshua Mhambi uthi uzasebenza ngobuqotho langokuthembeka emzameni yokuqinisa leli bandla. Kwingxoxo ayenze lontungameli Inkomo we-Studio 7, uMhambi ulandule njalo imbiko ethi kulokulwisana kuleli bandla okukhonjwa ikuchiya isikhundla ukamnumzana Nhlanhla Dube obeyisikhulumeli sebandla lobe ngunobhala jikelele walo unkosikazi Priscilla Misihayirambwe Mshonga. Asizweni umnumzana Mhambi xoxa lontungameli Inkomo ngalolu daba.
Ithembisa ukuthembeka ekubikeni izehlakalo njengoba zisenzakala. Isithembiso esikhulu leso sokuqala. Esesibili, ukuthembisa ukusebenzela ihlanganiso lelizwe ngokuthembeka, lilwisa ukuthi ilizwe lethu kube nobubelo, abantu bahlaliseke bakhululeke njalo.
Siyabona kulandela okuchiya umsebenzi kukamnumzana Nhlanhla Dube, uPriscilla Misihayirambwe Mshonga laye usukile kusikhundla sakhe. Abanye sebesithi ikudilika kwebandla lokho. Othini ngalokho?
Akusilo qiniso ukuthi ikudilika kwalo. Yebo, abengamagosa enhlanganisweni laba bantu. Kodwa ngizakutshela ukuthi abantu abaku-national, abaku-standing committee, national executives yethu, badlula amathuma amabili lanhlanu. Abantu asebesukile bathathu nxazibalisa ngomisekeli kamgcina sihlalo ngusibalukhulu losomlomo. Ngabantu abathathu abasukileyo abenza umsebenzi omuhle sibili ngesikhathi inhlanganiso besayithakazelela. Kodwa-ke ukusuka kwabo akusikho mpawu zokuthi ibandla selidiliza, ibandla liyakhula. Yebo, basebenzile benze kuhle, kodwa ibandla leli linabantu abaningi kakhulu abanelisayo ukwenza umsebenzi abewenza. Kwazise bangabe bekhona abazawenza ngcono futhi, ngoba thina asikukholelwa ukuthi umuntu ugida yedwa. Kusenakudedelwana, kubehlule kubehluleyo, bahambile, siyabonga abakwenzileyo, kodwa indlela abasuke ngayo layo inganithi lokungacaci okuhle.
Umnumzana Joshua Mhambi, sikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshme Ncube, sixoxelaye ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukuze sihlaziye eziphathelane lomnotho welizwe, iningi elithi awumanga kuhle lamuhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomeli weBulawayo Central edalele iParliamente unkosazana Dorcas Sibanda engowebandla le-MDCT njalo elilunga lekomithi ebona ngezemali kuleli dale eliye-Parliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance. Unkosazana Sibanda uxoxa endawonye lomnumzana Morris Ngwenya, ingcweti ecubungula izombusazwe njalo elilunga lezanu PF. Umnumzana Ngwenya uthi umnumzana Ngwenya usungula lingxoxo.
njalo ngithanda ukubana ngikhumbuze abalaleli ukubana ngesikhathi iminyaka elishumi nanhlanu edlulileyo laphana kuvezelwa ama-sanctions amankampani engavunyelwa ukudlelana namanye amankampani, yikho lapho kwafela khona imitshina ekumele ithunise imdudu kobulawayo. Imishinana leyo yathi sifile kanjalo ingavele ihlale umnyaka iminyaka emibili ingasebenzi imishina, ukuyivuselela kuyabe kungasayenza. Kabe sekufunakala ezinye imali ezokuqalisa kutsha, okuthiwa yi-capitalization, udubo lokuqala. Uhulumende ngaleso sikhathi wayenganele ukubana abhadale izikweletu zakhe kumbe asevise izikweletu zakhe ku-World Bank laku-IMF yakho okwabisela emuva, ngoba ama-investors akhangela khona ukubana leli lizwe isikweletu sawo lisalo siminjani. Ngiyavuma sibili, yikho ngikhulumile njalo eqaliseni ukubana umumo welizwe leZimbabwe awumanga kakuhle, kodwa ayisiyo Zimbabwe yodwa, namanye amazwe amaningi akhangela lakwele Europe, o-Greece, o-Belgium laba bayatsha ngamazwe a-Western iZimbabwe. Yikho sibona imizamo ekahulumende le engikhuthaza ukubana isekele ngumuntu wonke ingaba ngawaphi amabandla ezombusazwe ukuze iphumelele ukuvuselela umnotho.
Mhlonitshwa Sibanda, ungasitshela ukuthi yini okubonayo ngomnotho welizwe?
Ngilento eziningi ikakhulu noma ngikhangele kweyami i-constituency kuphela, ngiyakhangela ukuthi abantu kathesi abantu bayadizika kuningi kwenzakalayo okubuyisela emuva. After election uhulumende lo okhona wathi nginika nini 120 days, ngibathi nika 90 days, ngiyabe sengicreating 1 million jobs. Umsinto eziningi ziyabe sezithintile, baze wasinika i-document ethi okuthiwa yi-Zim asset. Khathesi ngiyabona ukuthi sifika kumbe phose ku-3 years i-1 million jobs kakula. Kwathi isikhathi ngangikhele bona laba abaqala abakuthengisa kuthiwa ama-gift card, ngizibuza ukuthi kushuthi yini 1 million jobs kulunywa, ngoba it's almost 1 million abantwana asebethengisa ama-gift card. Udinga uswele ukuthi yazi othengele omunye khathesi usengupi, which means document yena le Zim asset yathi vele ibhalwa laphana akunamali eyadingwayo ukuthi isupporte leyo document. And ungeke urane ilizwe njalo, ngeke ubuse njalo, busa ngokuthi usubhalile phansi umthetho ukuthi logikho esizakwenza ngapha le mali yakho niyilungisile. Kathesi into esiyenzayo ukuthi uchinamasa aphume adinge imali, thina elizweni sifuna imali, sifuna ukusebenza, sifuna ukuyibona imali esethilethu, sifuna amatitsha ahole, amanesi ehole. Bengaholi lapho o-5 bobo 2 bobo laba abaniwayo khathesi akuba yenelisi khonokho, basebenze bethini. Amatitsha kabaphiwe umholo wabo o-above i-poverty income line. Kuthi umuntu omnye nxa kuthiwa ngutitsha lase professional person, umuntu nxa kuthiwa lipholisa kamelanga edatshukelwe, kumele ahlonitshwe esigabeni ngoba kadatshukelwanga, uhola imali ekwanayo. Nomuntu nxa kuthiwa ngudokotela kaholi imali kadokotela, uhulumende should make sure ukuthi ukhangele izinto zonke zenezo. Siyangena thina imihlangano le-IMF, singena imihlangano lalaba lala belokho besicebisa into eyi-1 esiyehlulekayo ukuthi siyiyenze thina njengeZimbabwe. We should revisit i-work bill eyama-Civil Servants. Befa kukhuluma kwi-inclusive government ukuthi silama-ghost workers, noma sikubuze edalela ephalamende ukhanya ngani yibhukho ngani into eyihlekisa. Singakukhangelisise kuyinto khonokho, si-reduce sineke sure lakhona ababona abakuma-civil service abakuma-ofisi nona lawa ama-civil service abahulumende ukuthi are they professionals yini, are they trained people yini, ngezinye izinto ezizakwenza ukuthi sikwanise ukuthi umkhonomi wethu siwubambe ngendlela eziphezulu. Lokumake sure ukuthi khonapho esithi kule-production like ema-farms, are we having productive people yini, because we need that domestic product, we need to sell our own products to other countries so that we bring in money in Zimbabwe. Kumele silethe imali, not ukuthi imali ihlale iphuma kuphela sinasowude e-South Africa. Kathesi ungakhela sizinto ze-South Africa, ngikhuluma ngizeso nezidla ama-grapes we-South Africa awethe wakhona phangaphi emafamu, ngakungena abantu abakwanisa ukuthi balime ukuthi sithole yethu i-product yezayenza ukuthi umkhonomi wethu ube njani, ube stable, sikwanise nathi ukuthi sihlekelele sime laphana sikusuze iqade ngelizwe lethu futhi singasivele eZimbabwe just like amazambia enzidu or amalawi enzidu.
Elakho elokugcina mnumzana Ngwenya?
Lami lokugcina-ke lokuthi umnotho welizwe leZimbabwe awusiwo mlando kahulumende yedwa ukuwuvuselela. Umsebenzi kahulumende ukubana alethe umumo esingathi ngama-conditions awubana osomabhizimusi baqube emsebenzi wabo ngendlela ezilungileyo, hathi ukuthi uhulumende afake imithetho kumbe ama-policies angaphazamisa ibhizinisi. Ngakho-ke umuntu wonke, uzulu wonke, lalaba private sector abosomabhizinisi, umsebenzi wethu wonke sonke, umlando wethu sonke ukubana sivuselele umnotho, hathi ukubana sibonge ukuthi uhulumende kayenze lokho, uhulumende kayenze lokho.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukankosazana Dorcas Sibanda omela ibulawayo Central edalela ephalamende engowebandla le-MDCT njalo elilunga lekomiti ebona ngezemali kuleli dale eParliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance. Unkosazana Sibanda ubexoxa endawonye lomnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga leZANU PF.
Nanti elinye ithuba, nansi enye indlela yakulalela umsakazo wakho we-Studio 7. Sihlobo, ulakho ukulalela uhlelo lwe-Studio 7 hatshi kuradio kuphela loba ebulenjini kodwa lakumakhalekhukhwini lasecingweni ngokusithinta kunombolo ezithi nxa use-South Africa 27 105 916 467. Ngizaphinda njalo 27 105 916 467. Kuthi kulawa abaseBhilithane zithi 44 203 519 1338. Labo abasemelika leCanada ngezithi 1 712 432 5885. Kholisa umsakazo wakho we-Studio 7 kuradio ebulenjini ecingweni loba kumakhale kukhwini. I-Studio 7 ngeyakho.
Lebalaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
Yekudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomnumzana Vakizanani Dube owenhlanganiso ekhangelane lokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngontanga, iActive Youth Zimbabwe. Inhlanganiso le isisungule uhlelo lokufundisa ababalisi ezikolo ukuthi bangambona njani umntwana osebenzisa izidakamizwa. Ngiyakwamukela uhlelo Dube.
Yebo, siyabonga baba.
Akusichasisele ngohlelo lolo.
Sikhangelele ukuthi thina sisebenze lezikolo ikakhulu zonke ama-primary kunye lama-secondary. Sizama ukubaxwayisa njalo sibafundisa ngokusetshenziswa kwezidakamizwa lezi kubi ngoba kungagcina sokuphambanise impilo zabo. Sesike sahlanganisa ontanga abaningi abavela ezikolo ezishiyashiyeneyo sisebenzisana lezinye inhlanganiso ukuthi sizame ukubafundisa ngokungaphathwa kuhle kwezidakamizwa ikakhulu nxa sikhangele ngesikhathi ontanga laba besesesikolo laloba nje sebephumile sebekuma-holidays ngoba abaningi zananzela ukuthi bakuma-boarding schools. Khonaphana bekuma-boarding schools uzathola ukuthi abantwana bayabhwakala kwesinye isikhathi kumbe bangaphatheki kuhle nje begcine sebebone angathi ukuthatha izidakamizwa yikho kuzabenza baze ngcono esithithi naye kukhipha i-stress ngesilungu.
Like lakhangelisisa yini ukuthi abasebenzisa izidakamizwa kakhulu laba ngabafunda kuma-boarding kumbe ngabafunda kuma-day schools?
Uzathola ukuthi kaningi-ningi abangama-day schoolers yibo abasebenzisa izidakamizwa kakhulu ngoba yibo phela asebecina futhi sebephathela labo abasema-boarding izidakamizwa.
Liyaluthola yini usekelo ikakhulu kubaphathi besikolo kanye la kubabalisi?
Kahle-ke ngikutshele ngesivumelwano esiphakathi kwethu-ke logatsha lwezemfundo ikakhulu sithola ku-director of education, ku-provincial director of education kubulawayo province uDan Moyo. UDan Moyo-ke njenge-AYZ-ke singene kusivumelwano laye wasivumela ukuthi sihambe siqeqesha ababalisi ukuze bathi bangathola lolo lwazi-ke baluse ngebantwaneni besikolo ngale ukuthi bakwazi ukuxwaya ukusebenzisa izidakamizwa ngendlela engaqondanga ngoba kungabangela ukuthi becine maybe sebexotshwa lezikolo lapha.
Khona mfundiso bani elipha ababalisi ngalolu daba?
Sikhangelele ukubanikeza imfundiso yokuthi bakwazi ukunanzelela ukuthi ngubani osethethe isidakamizwa ukuthi kube lula kibo ukuthi bananzelele abantwana asebethe bathatha izidakamizwa kungakhathalekile ukuthi ekuseni kumbe kunini. Njalo basebekwazi ukuthi abantwana bona labo abanjalo sebengabaxwayisa ngayiphi indlela njalo babakhuze njani ukuze bangaqhubekeli phambili bethatha izidakamizwa lezi njalo benqabele labanye ukuthi bengasuki sebefundela kulabo asebethe bathatha izidakamizwa sebekubona njengento enhle ngokunye kwemfundiso esikhangelele ukuzipha ababalisi lezalo.
Uyambona njani umntwana oke watshaya ingedu? Yiziphi impawu ezikhomba ukubana lo kukhona ake wakwenza?
Esikhathini esiningi esiningi umntwana akade elungile umbona esetshengisa ubudlwangudlwangu kungakhathalekile yiloba ubutshengisa kubabalisi kumbe kwabanye abantwana besikolo. Bese sisondela-ke emntwaneni lo simkhangelisise kahle kahle kuzananzela ukuthi indlela asegqoka ngayo njalo layo isiguqukile, umuntu ongasela ndaba nje zokuthi ukhangele kanjani nxa esesikolo. Okwesithathu-ke ukhangele amehlo akhe uzathola ukuthi endaweni yokuthi amehlo la akade emhlophe kangaka asehlala esebomvu, njalo ubusukhangela ukuthi esikhathini esiningi phela izidakamizwa lezi ngobuningi ziyanuka laloba angaze acubhe nje amazinyo akhe okungakanani esebenzisa yiloba yiluphi uhlobo lwe-Colgate. Ekugcineni ugcina-ke esenuka izidakamizwa lezi. Sikhangele-ke imbanje, imbanje phela iyanuka okuzwayo nxa umuntu eke wayithatha kayipheli. La sibisabona utshwala empeleni labo buyanuka kakhulu, kulula-ke ukumthola umuntu osethe wanatha utshwala.
Likhangelela ukuloqhuba kuziphi indawo zelizwe lolu hlelo Dube, njalo likhangelela ukuqala nini?
Sikhangelela ukuthi udaba lolu siluqale-ke ngenyanga kaNkwenkwezi esithi thina nguMeyi, ngoba khathesi sisasekuprocess yokuthi thina sipholisise ukuthi ngobani kakhulukazi kukuwaphi amalokishi akobulawayo lapha njalo kukuziphi izikolo. Ngemva kwalokho sikhangelele ukuqala kuleyo ndawo esiyabe sithole ukuthi basebenzisa kakhulu izidakamizwa.
Sesidliwe ngumangoye isikhathi Dube, ungabatshiyela wapha amazwi abasakhulayo ngodaba lolu?
Kini abasakhulayo ake lixwaye-ke ukusebenzisa izidakamizwa lezi ngoba funa zilibulalele imizimba. Ake lizilondoloze lithiyane lokudakayo. Singathaba kakhulu njengenhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe, njalo lingathintana lathi ku-0778021917 kumbe ku-0775870347 kumbe ungene-ke kunkundla yobuso iFacebook u-Active Youth Zimbabwe.
Akuziphinde inombolo zocingo Dube?
0778021917 kumbe u-0775870347 kumbe u-0779728662.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Dube, siyabonga.
Uyabongeka, sizaqhubeka siyincedisa ngokufanayo njalo.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lo mnumzana Vakizanani Dube owenhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe, yona elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngontanga. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo Lilani.
Siyabonga Ntungameli. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Osanda ukukhethwa kuba yisikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Wishme Ncube, umnumzana Joshua Mhambi uthi uzasebenza ngobuqotho langokuthembeka emzameni yokuqinisa leli bandla. Sizwe eziphathelane lomnotho welizwe kanye leziphathelane labatsha. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asihlanganeni njalo kusasa.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murare zvakanaka vateereri.
Good night Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.